Endabeni zethu lamhlanje uZulu uchothoza idala le-cabinet elikhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kalisoze lithuthukise umnotho welizwe. Uhulumeni kaMnangagwa usefuna ukuguqula umthetho wezonotho kaZulu owe-indigenization and economic empowerment owesatshwa ngosomabhizimusi bakwamanye amazwe. Ibandla le-MDCT lithi kalizisoli ukuthi labambisana lele ZANU-PF ekususeni uMnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Kuhlelo Zimbabwe Today lamhla sihlaziya idale le-cabinet elisanda kukhethwa nguMnangagwa. Lamhla lusuku lwe-World AIDS Day. Sadethelela ezemiculo lezemidlalo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngedale le-cabinet elikhethwe nguMnangagwa. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.